Soku izika disendaba ku VOA Njebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 2 Ncwabakazi 2023 ngo Kipstube. Endabeni zethu lamhlanje. Bekungasibantu kuyibunyonyo abalandeli bebandla leZANU-PF bebuye ngobuningi babo emhlanganweni omkhulu we-Star Rally owenzelwe eMkitika Primary School eGautrain Park kwaBulawayo kukhankaselwa ukhetho olukhulu oluzayo.
Abantu bakhathesi abakwazi ukuthi bakhona na kuvoters roll bebakhutshwa. Uzabona imoli elabantwana abangu-4 omunye umntwana uzavotela ku-A, omunye ku-B, omunye ku-C. Abanye bazi bahambe bayevotela kwenye iwodi engasiyo leyo abahlala khona.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zisavela ukuthi eZimbabwe singabona siphindwa isehlakalo esaba khona ngokhetho luka-2018 sokudutshulwa kwabantu wafa abayisithupha. Zivulwe okusemthethweni inkamba zamapolisa ezincane ezimbili emalokitshini aweGwanda ezakhiwe izakhamizi. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Bekungasibantu kuyibunyonyo abalandeli bebandla leZANU-PF bebuye ngobuningi emhlanganweni omkhulu we-Star Rally wenzelwe eMkitika Primary School eGautrain Park kwaBulawayo kukhankaselwa ukhetho lwama-harmonized elections lukamhlaka 23 Ncwabakazi. Engakakhulumi emhlanganweni lo, uMongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni isibhedlela esitsha eseGautrain Park, i-health center esakhiwe imali ngemali evela kuhulumende weBrithani phansi kwegatsha lwe-Department of International Development, kubika u-Esachisa Sibanda.
Isiphezela lesi silembhede ngamachumi amabili njalo sizaba nabodokotela labomongi abahlala khonapho. Umongameli Mnangagwa uthe izabelo zonke zelizwe zizathola isibhedlela esinje.
Enezinto zonke ezifunekayo yisigulane. We shall build 30 of those. That was numbered. The first one we built in Harare. The second one is here. We are going to build another 28 clinics of that nature throughout the country.
Isibhedlela lesi samukelwe ngenjabulo ngusikhwica mfundo Mthuli Ncube okhangelelwe umela ibandla leZANU-PF edale lephalamende kulesi sigaba.
Uvule ikliniki khonapha eGautrain Park ngokuthi ikliniki kodwa ivele isibhedlela is well equipped, it's got very modern equipment, imishina eyenza yomfinto abantu eGautrain Park bazajabula okumangalisayo. Njalo umongameli uthi ambulance ezabe ithwala isigulane siyasiza ikliniki. Ngingathi laba abaqhatshiweyo kula bantu basokha beGautrain Park sebeqhatshiwe ekliniki khonaphiyana balangane hhayi kuzahamba kusisini.
Mongameli uye phambili sithi abamabandla aphikisayo abayibo ababephethe ikhansi yakoBulawayo kusukela ngo-2000 bayekela idolobho leli sifa kodwa uhulumende wakhe useneminyaka emithathu evuselela uBulawayo.
We used to say koBulawayo kontutu siyathi siyazizwela ngani? And then Second Republic, we have comprehensive plans to revitalize Bulawayo as our country's industrial hub. Kodwa iSecond Republic ihlale phansi yathatha injongo eyokuthi iBulawayo sifuna ukuthi ivuyele kontutu ziyathunga ibe ngontutu ziyathunga eyayikho khona kudala.
Utshela abalandeli beZANU-PF ukuthi sebenqobile ukukhetho lona olungakenziwa
mhlaka 23 August. Sifuna ukuthi sivote, sivotele iZANU-PF 23 August. Siwine, siwine,
Umshari we Court Park, umnuzana makubane, uteza npievu, pasu kwa mtuli ngube, ile te intutuwe nkule mangweni lo.
Kukuse ya kutu, ya zakamizi kumewa unenge Court Park, mwunenge mbazo, mwoba, mwenze kumi zakamizi, nanzelele development enzwe, ibanda le zanpievu. Ya kubane, kandidate mbaba mtuli ngube, we've seen it development, esi enzagele nje, in a short space of time, for the past 20 years, azange sibo, nekuma opposition parties.
Othaziya zombusa zomnunzana efidlela Ncube uthi amabandla abotshela uZulu iqiniso nxa ikhangasela ukhetho hachamanga ngoba imali yokwakha isibhedlela lesi ayiveli kuhulumende.
Sokuqanjwa izinto ezingayisizo, hayi kakufanelanga kube njalo. Ukwethembeka, ukwethembeka yikho okuqakatheke kakhulu. Abantu kumele abasezihlalweni bathembeke, abafuna ukuba sezihlalweni bathembeke ukuthi izinto bazazenza ngendlela efaneleyo, njalo bazenze ngendlela efaneleyo, bavimbele i-corruption, bakhulume iqiniso kuso sonke isikhathi.
Imizamo ye-Studio 7 yokuthola imibono yabesigodlo somele we-Bilitale Zimbabwe ngokusetshenziswa kokwakhiwa kwe-Court Park Health Center njengesehlakalo sentuthuko elethwa nguhulumende we-ZANU-PF njalo yokukhankasela ukuthola amavoti ngokhetho yehlule njengoba udobhe ucingo ekhethe ungathathwa ilizwi ethi bakhipha umbiko okubeka sobala ukuthi lesi ngesinye sezibhedlela ezakhiwe phansi kwesivumelwano se-UK defeat konke le mali esetshenziswayo kwakukhona embikweni ababethelela kuvulwa esakuqala ese-Stone Ridge esiseharare. Yimene Studio 7 ngapha koBulawayo, igama lami nguJesus Banda.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zesabela ukuthi eleZimbabwe lingabona siphindwa isehlakalo esaba khona ngokhetho luka-2018 sokudutshulwa kwabantu kwafa abayisithupha kwalinyazwa abanengi. Zithi njalo ongabi khona kwenguquko, izinqumo ezingaqedakaliyo lokunye kuzodala ukuthi impumela yokhetho lolu igcine iphikiswa ngabanengi. Kubika uMavis Gama.
Lokho kuphume emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe emahofisini aweZim Rights oqoqwe ngabomanyano weCrisis in Zimbabwe Coalition wokuhlaziya isimo esiselizweni ngaphambilini kokhetho lukamhla ka-23 Ncwabakazi. Isikhulumeli seCrisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Obert Masaraure uthi imbali yelizwe yokunganelisi ukuxazulula inkinga zayo isimo sezombusazwe esesonakele ukwedlula leso esomnyaka ka-2018 kuzokwenza olwalonyaka ukhetho kube ngoluyangisayo.
ZANU-PF has constantly been accused of various electoral malpractices to achieve.
Ibandla leZANU-PF lihlezi lisetheswa umlando wokungenzi okulungileyo ukhetho ngokuqhubeka lifuna ukuthola kanye lokulondoloza abangene ezikhundleni.
Omunye wabasekeli besikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uvumelana labe CIZC.
Abantu lakhathesi abakwazi ukuthi bakhona na ku-voters roll mbe bakhutshwa. Uzabona imoli elabantwana bangu-4, omunye umntwana uzavotela ku-A, omunye ku-B, omunye ku-C, abanye baze bahambe bayevotela kwenye iwodi engasiyo leyo abahlala khona. Hatshi bo, siyabonga njengoba lathi sifuna u-election e-free, fair and credible, kodwa izano siyenze i-damage.
Unkosikazi Roslini Kwese, isikhulumeli sebandla le-Labour Economist and African Democrats lead, ugcizelela kulokhu.
Abantu vele bazondile lokuthi vele kusihamba kwe-election kuyokuthini, abanye sesithi vele asisavothi, abanye vele sebekhuluma abakonke abakhuluma, abanye bathi khona hayi ngcono sisukume vele khathesi so singene emgwaqweni.
Kodwa esinye siphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi abekhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission baqhuba umsebenzi oncomekayo kakhulu.
Kuqakathekile ukubana abantu bazwisise ukuthi into yonke ihamba ngokomthetho. Ukuba i-opposition politician akutsho ukubana sokumele wephule imithetho. Baningi ama-politician esibaziyo abaku-opposition abangakaze benuke wona umnyango wejele ngoba benza izinto zabo bephakathi komthetho, behambelana nomthetho.
Umnumzana Bekezela Gumbo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, upa umbono wakhe laye phezulu kwalolu daba.
Sinzuluma ngaliso ekhulume urally ePlumtree esitshena abasupporta iopposition bafana lamawu amacockroach ngamazwi akhulunywa kungakaqali iground uminister of state ngaleso sikhathi wayengumnankakho wakhuluma amazwi nalawo abantu babulawa emakhaya amandebeli baze bagcina bejoyina izanu. So kuyethusa kakhulu ukubona lezi zinto sezisenzakala njengoba umangaliso ekhulumile uminister of tourism ukuthi abasupporti iopposition ngamacockroach.
Kunjalo nje abezekhi baveze uluhlu lwendawo lapho uZulu azavotela khona elizweni jikelele. Kuthi umthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ulokhe uphakathi kokwahlulela udaba lwabalelwa ukubhalisa ukuthi bancintise kukhetho lwalonyaka abe-Citizens Coalition for Change abalitshumi lambili 12 edabeni lwabo abalukhweze kuleli dale ngemva kokuba owe-High Court unqume ukuthi kwakuqondile ukuthi bavinjwe ukuncintisa ngoba babephuzile ukuphanyeka ingwalo lakho konke okwakudingakala ukuba babhalisele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Amapolisa eMathewini South athi azozayekethise ukubobha iloba ngubani uzaphatheka kudlame lezombusazwe ngalesi sikhathi sokulungiselela ukhetho lwalonyaka. Lokhu kuvele lapho kuvulwa okusemthethweni inkamba zamapolisa ezincane ezimbili emalokithini eGwanda e-akhiwa izakhamizi. U-Albert Ncube usipha lolo daba.
Ekhuluma emkhothini wokuvula inkamba zamapolisa emalokithini owe-Spice Goblet Jacaranda izolo, uMnumzana Peter Swanda osaphethe isikhundla somkhulu wamapolisa ezansi emandebeleni ukhuthaze uZulu kulesi sabelo ukuthi alondoloze ukuthula ngesikhathi sokhetho.
As ZRP, we maintain a zero tolerance to violence. As a province, we pride ourselves as a rainbow province.
Njengamapolisa asihambelani lobudlwangudlwangu. Njengosabelo sizigqaja ngokuthi sihlaliseni kuhle laloba siyimhlobo etshiyeneyo njalo sihlezi sizijabulele nje. Ukhetho luyeza ludlule lusuku nje, akula sidingo sokusebenzisa udlakela ukudinga usekelo. Uhle ngoba lezitokisi seziziningi.
Uphinde wathi inani lamacala adalwe kulesi sabelo lonyaka aphezulu lapho kuqhathaniswa lesikhathi esifanayo nyakenye.
Crime is counterproductive and we can never achieve anything.
Ubugebengu busibisela emuva njalo ngeke saphumelela nxa kulobugebengu emphakathini. Ukudalwa kwamacala kulesi sabelo kuqonge ngesilinganiso sechumi lantathu ekhulwini 13% lapho kuqhathaniswa lanyakenye ngesikhathi esifanayo. Kuthi lapha eGwanda amacala aqonge ngesilinganiso sechumi ekhulwini 10% okulibanga elingavunyelwayo esipholiseni.
Umphathi Ntambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni uMnumzana Abednego Ncube uthi ukuvulwa kwenkamba zamapolisa eSpice Corps leJacaranda kuzamele ukulondoloze ukuthula.
Sesilahlekelwe izimpilo zabantu bakithi abaningi kakhulu, bebulawa izigangi. Akula muntu okusamela thweni abulawe, akula muntu okusamela ntshontshelwe, akusamela ngakube lendlu yomuntu okuthi iyaqwanyulwa, umthetho iyaganga, siyathatha mhlawumbe lokho abekufuna, kumbe uthatha imali, kumbe uthatha intobani. Mapolisa, nansi inkampu.
UMnumzana Hloniphani Spanda olilunga lekomiti ebikhangele ukwakhiwa kwenkamba yeJacaranda ubonge kakhulu izakhamizi ngendlela ezincedise ngayo esithi izigebengu zibathwalisa amagabha avuzayo.
Labantu kwasho kusenzakala khonapha emini befuna ukubanjwa besezindlini, wayenza ukuthi sahlanganise ingqondo njengabahlali beJacaranda ndawonye lobukhokheli bethu. Kwaphuma umbono wokuthi asizameni ukuthi kube le-police base phakathi nakwethu. Ungabona abantu beliza amapolisa besithi buyani lizohlala phakathi nakwethu, kutsho ukuthi bayi-community elobuntu, bayi-community ehlelekileyo.
Amapolisa abike njalo ukuthi inani lezehlakalo zokudalwa kwamacala kulesi sabelo lasedolobheni leGwanda liyaliqonga. Amacala avame ukudalwa eGwanda abalisa ukubulala, ukulwa, ubusela kanye lokudlongulwa kwabesifazana. ngimele umsakazo we Studio 7 ngiseGwanda ngu Albert Ngube.
Imhlangano yamarali lenhlelo zokungena emizini ama door to door kuqhubekela phambili endaweni ezijeneyo zelizwe phambilini kokhetho olusasalelwe ngamaviki amathathu kuphela ukuthi luqhutshwe. Ukuze sizwe okuningi ngemikhankaso yezanupf lempumelo yemihlangano esanda kuqhutshwa enkayi lebhinga ngumongameli Emmerson Mnangagwa, usithandekile mhlanga weStudio 7 uqoqe lo mnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende kwimatherial north omgcinisihlalo wezanupf kuleso sigaba njalo emele imguza edale lephalamende.
Ngawuzibokini nire nxa ubukelile since 1980 akukaze kube le rally enjani emathebeleland region, but abantu bebezibuyele njalo bebengakwazi ukuthi kule nto ezizaphiwa khona ngali mungameli nguyothi eralini yami ngisiye emathebeleland ukuthi mbaphathele ukudla, mbaphathele iregalia because vele yisikhathi secampaign. And okomgwaqo okhulume ngakho ukuthi kathesi kuyakhiwa umgwaqo weBulawayo Victoria Falls Road leBhinga Mash West Road uyakhiwa, wathi yena iBulawayo Nkayi Road leBulawayo Tsholotsho Road. Lokho kusenhliziyweni yeSecond Republic ukuthi yakhiwe okuzwayo okuzasuthisa abantu. So kuthi kulama plans lemzamo yokuthi umgwaqo lwana uyakhiwe sibili uyefika enkayi. Njalo thina ngokumazi kwethu umongameli lo esilaye kathesi asomongameli okhuluma nje ngumuntu okhuluma into oyenzayo, ngoba nanga ama project esasikhuluma ngawo gwayishangana abakhunywa ngo-1912 iyaphela lonyaka idamu liyakasi kubamba amanzi lonyaka, kubuye iunit 7 and 8 okungalamagetsi eZimbabwe besihlala emnyameni ngama-load shedding, but i-load shedding iphelile ngoba nge-Thursday yona leebuyayo ubaba umnankakho yabe commissioner okusemthethweni iunit 7 and 8. La maclinics wale sikhuluma ngawo nezikolo seziyakhiwe ngemali zakho ozivisayo emaprovinsi ezedevolution. So silethemba lokuthi umgwaqo nalo uBulawayo Nkayi Road leBulawayo Tsholotsho Road noma sekutheni uzawuyakha kuphela.
Imikhankaso yebandla lakho iqhubeka kuhle yini emathebeleleni north? Kunokuthula njalo akulabudlangudlangu esiyasizwa abanye besithi babubona kwezinye izigaba zelizwe ikakhulu abamabandla aphikisayo?
Emathebeleleni north ama-campaigns ethu ahamba kuhle okumangalisayo dadewethu. Ama-rallies ayenziwa ngama-provincial members, ayenziwa ngama-candidates, adreswa ngama-politic bureau members, adreswa ngama-vice president, eyinye recent adreswe ngu-national chairman wange bekugcwele. Yikho sithi abantu sebelibonile ilayithi abantu beZimbabwe ukuthi ubaba uMnankagwa ulabantu enhliziyweni yakhe. Njalo kwezomsindo lezi kwezeviolence ubaba uMnankagwa upreacher yona every speech yakhe ekugcineni uyabetshela abantu ukuthi hambani liyekhankasa livote ngokuthula into esingayifuniwe ngumsindo. So lokho vele matinothi kuthule zwizwizwizwi lami nga-activate ijoke yami is ready to defend abantu ama-citizens ematinothi emaphathini abuya lo msindo emathebeleni north. Umuntu engawenza nje umsindo emathebeleni north uyalala esejele kungakhethelekanga ukuthi yiphi party.
Then in terms of support dadewethu, hawu ubaba umongameli iD Mnankagwa ngemsebenzi yakho oseyenzileyo ngokutshintsha impilo zabantu emathebeleni north, abantu bonke emathebeleni north they are behind ubaba uMnankagwa. That's why ubone kunjani enkayi abantu bazibuyele ngomoya wabo, and abaningi basele besesidetermine yi-transport, abaningi basele i-transport isishotele. Babonga imisebenzi eyenziwa ngumongameli uMnankagwa, only 4 years engene kuphawa utshintsha izinto, angeke utsho ukuthi ilizwe likuma-sanctions.
Lo ngumnumzana Richard Moyo, umphathi intambo kahulumende emathebeleni north ongumgcinisihlalo wezanupf kuleso sigaba emele imguza edala lephalamende. Usithandekile Mhlanga uphinde waxoxa lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda omele iBhinga north edala lephalamende njalo ngumgcinisihlalo we-CCC emathebeleni north. USibanda uyakulandula ukuthi imhlangano kaMnankagwa iphumelele ngoba isithi abantu bebethwalwa bevela kwezinye indawo ngamabhasi.
Ngimi ekhaya eSiyabhuwa kudlule amabhasi amazupco mbona abe ngu 27 oroso akade ezothatha abantu ebhinga north esiya enkayi kangikwazi ukuthi ebhinga south kufakwa amangaki kangikwazi ukuthi emguza kufakwa amangaki kangikwazi ukuthi etsholotsho kufakwa amangaki kangikwazi ukuthi efolo sewange kufakwa amangaki amazupco so ke nxa kuya kuba la mazupco angu 500 athwala abantu ilizwe lonke esiya enkayi gambe kungayekela njalo ukuba labantu abaningi nothi ukuthi bonke bayabengabasekeli bezana uPF kodwa abaningi ngokuyanga lobo bukhona umuntu engasakwazi ukuthi ibhasi njani bese sithi la mothi ngigadele khonapho ende behambe befike enkayi bethi besuke enkayi lokugeza bengagezanga bese kuthiwa hamba nebhinga ngoba vele amazupco ahamba lapha ekhona umnangakho ngabe kuthiwa khona usuke waba lenye futhi rale beyasuka futhi ebhinga ehambe esamwe akala basekele emathebeleni North ngingakutshela nje khathesi ukuthi noma abaku president's office khathesi nxa beprojecta singakayi la kuma-elections bathi bona siyawina 9 out of 13 ma-constituencies noma mina ngisithi hayi siyawina 12 out of 13 ma-constituencies akala basekele umnangagwa alabo ngabantu nje abathanda ukubhoda ngamabhasi ikho bona uthenye ibhasi ebhekileyo eduzekela upane kadivilela usulu ibibhalwe eChipinge ibhasi yeChipinge ebuye kuzothatha abantu ukuthi behambe eralini ama-achievements umnangagwa nto yabona ukuthi iproblem ekhona undoda lo uqambe amanga abamaningi kakhulu ngo-2018 amabhakane akhe ebelezithembiso eziningi khathesi amabhakane wonke lawana bawakhiphile because sebekwazi ukuthi izithembiso lezo kazigcwalisekanga akula lutho alwenzileyo umnangagwa olungayenza ukuthi abantu bebavotele ngoba abantu into abayidingayo badinga ukuthi khona bekwanise ukuphila impilo enhle ekwaniseka ukuthi umuntu omunye lomunye eziphilele ezithengele izifuyo zakhe hatsho ukuhamba umuntu esiyanikwa imbuzi esiyanikwa inkukhu ebese sithuthwa yikho ukuthiwa yi-empowerment akula empowerment enjalo abantu into abayidingayo ukuthi khona umkhonomi usukume abantu into abayidingayo ukuthi abantu ababo bethole imisebenzi abantu into abayidingayo ukuthi ezibhedlela kube le mithi amakliniki esebenze konke lokho okunyakutshoyo umnangagwa akusebenzi ngoba akulethi kudla etafuleni lomuntu akubhadali ma-school fees abantu abethu kawuholisi amatitsha lamanesi akuholisi amaphoyisa lama-CIO lamabutho
Ibandla le-CCC lingabe likhangelele ukuba lemhlangano yini eyama-rallies ezigabeni zeMathebeleland North lapho umkhokheli webandla uMnumzana Chamisa azakhuluma khona.
Ngikhuluma kanje mamhlanga sibhizi simatasatasa sizama ukuthi silungiselele ukwamukela umongameli eMathebeleland North. Umongameli uChamisa uyabe eseMathebeleland North kusukusela ngeviki ezayo mhla ka 9 kuze kuyefika mhla ka 13. Ayengeke ngakunika khathesi amadate lendawo ngoba sesibone ukuthi laba bantu abasifakela ama double candidates khathesi ungani bafuna ukusifakela ama double rally. Bathayimela ukuthi lapho esiyabe sifake khona ethu irally lawo bese faka eyabo eduze kuthunywa ikakhulu laba bakamonzura labefazi
lo ngumnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eMathebeleland North njalo emele isigaba seBhinga North edale lephalamende wakoba ngumongameli wakwelementi kaumnumzana Donald Trump usevulelwe amacala okuzama ukwalela esikhundleni lapho eze enqotshwe ngumongameli Joseph Biden kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2020. Ukhethwe ulugatsha lwezemithetho ukuthi aphenye njalo ukuchutshisa amacala kaTrump umnumzana Jack Smith wazise izolo ukuthi sebevulele uTrump amacala amane akuqela lokuzama ukuwalela esikhundleni elokuphazamisa umsebenzi walelidale le-Congress elalihlaziya lisebenza khonokho ukuthi lihlolisise lisamukela njalo ukunqoba kukaBiden ukuze sizwe ngodaba lolu uNtungameli Nkomo uxoxe lomnumzana Diva Dube
osekwenzakele babunkomo malunga le ndaba kaDonald Trump ngibona ukutshengisa sobala ukuthi akekho umuntu ophezulu komthetho wonke umuntu kufanele ukuthi abekwazi ukuthi ingalo yomthetho iyafinyelela nanoma ngubani ingakho sibona ukuthi ngendlela ijudiciary esebenza ngakhona elizweni laseAmerica itshengisele ukuthi ayikhethi ukuthi noma ngubani noma njalo le mali engakanani, kodwa ke nxa ukuthi uye wayephula umthetho kufanele ukuthi uye phiwa ithuba lokuthi uhambe enkantolo uyezichazela noma ubizwe enkantolo ukuthi uzochaza lokho okwenzakalayo njalo lezizathu zokuthi wakwenza ukwenzelani khona lokho okwenzayo. Ingakho sibona ukuthi sebemnikele lithuba ukuthi akabuye azohlangana le manje, kungakhethelekile ukuthi noma wakhe wabe ngumongameli noma wakhe wabe ngumbani. Okuyinto engavamisanga ukuthi umuntu owakhe wabe ngumongameli simbone esesiba ezingeni elinje.
UTrump njengomuntu oncintisayo kukhetho lukamongameli, ubona ukuvulelwa kwakhe amacala lokhu kumphathisa yini, kumbe kuzamlimaza kumkhankaso wakhe? Ngoba sibona olunye uphenyo luveza ukuthi usekelo lwakhe ebantwini abavele behamba laye luyagxila kakhulu ngaso sonke isikhathi evulelwa amacala okugoqela lakhathesi nje.
Nxa sekusiya ekuthini akhethwe, kuzaya ngokuthi amacala akhe la ahambe njani. Nxa kungabe kuwukuthi abejudiciary babe bamthola engelalo icala noma bamthole elalo icala, abantu beAmerica sebezamjaja ngisho laba abangasomastonti supporters akhe kakhulu. Kodwa-ke laba abangavele abangama-supporters akhe kakhulu, nxa bekhangela bona into leyi ukuhanjiswa kwakhe enkantolo ukuthi ekhangelana namacala la, bayikhangela ukuthi kuyinto eqamele kwezepolitiki, into ezama ukuthi imcosele phansi ukwenza ukuthi engayenelisi ukuthi angene. Kodwa-ke nxa sekusiya ekuthinini ukuthi bamvotele ukuthi angene, bazosebenzisa lokhu abakubonayo noma lokhu abakuzwayo kuye, ikakhulukazi nxa ekhuluma ngendlela yokuthi ilizwe leAmerica uzaliphatha njani, njalo le-foreign affairs yakhe uzayiphatha njani.
Lo-ke ngumnumzana Tifa Dube ulandela zombusazwe, njalo lula ilungelo loluntu. Wexoxa loNtukameli Nkomo we-Studio 7. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo nkosazana Abigail Gumbo okwenhlanganiso yeMandela Washington Fellowship for Young African Leaders Initiative.
Bengise Rutgers University, ngifunda ngezebhizinisi under the Mandela Washington Fellowship, ehlanganisa abakhokheli be-Africa abatsha, and besifunda ngezebhizinisi lanxa mina ngisebenzela i-council. Okungenza ngabuya lapha ukuthi bengifuna ukuthi ngifunde ukuthi ngingahlanganisa njani imisebenzi engiwenzayo ma ngisebenzela i-council i-engineering, lokuthi ngihlanganise lokuthi singayenza njani kube yibhizinisi, singahlangana njani lamabhizinisi akhona elizweni lethu kwenzela ukuthi sikwazi ukuthuthukisa abantu esiphila la.
Singathi lwazi bani oluthole lapha-ke kwele Melika?
Ulwazi engilithole lapha ikakhulu ngolokuthi thina silawo amandla okuthuthukisa indawo zethu lapho esihlala khona, and kuqakathekile ukuthi sibambisane ukwenzela ukuthi sakhane njengabantu. Kuqakathekile ukuthi uma sisebenza ndawonye sicabangelane, ufake izifiso zomunye umuntu phambi kwezakho ukwenzela ukuthi sikwazi ukubambisana sithuthukise ilizwe lethu.
Singathi le njengoba usubuyela ekhaya uzafika usenzani ngolwazi olutholela?
Ngifisa ukufundisa abanye ukuthi kuyavuma ukuthi sibambisane njalo ukuthi sithuthuke, ngoba kuqakathekile, akula muntu owazalwa eyedwa, and ungafuna ukuthi indima yakhona uyibambe uwedwa iza kusinda. So engifundileyo yokuthi siyakwanisa ukubambisana, siyakwanisa ukuthuthukisana, siyakwanisa ukuthi sithandane njengabantu ilizwe lethu lizaphakama.
Kukhona okuncane nje ozafika ukuthi ufika nje ofisini yakho usuthi la asithandi phela kuzwele kwafowethu?
Ye, oqakathekileyo yindlela yokubamba umsebenzi. Sifundiswe ngama-leadership tactics, safundiswa ngama-decision making matrices ukwenzela ukuthi ungazizwa udidekile ma usenza umsebenzi, but ukwazi ukuqakathekisa, which is called prioritizing. Ukwazi ukuqakathekisa ukuthi lokhu kumele ukwenze kuqala, kulandele lokhu nalokhu nalokhu, ukwenza ukuthi umsebenzi owenzayo ukwazi ukumemetheka ikakhulu.
Ubona ngizala ngasuzwe kuvimbe yini ukuthi kwenze
kona? Ngiyakwazi ukuthi kungaba nzima. mamani saphenduka because kuyabe kumele ukuthi ngiqale ngicacise engikufundileyo mina ngokwami kodwa ngiyakholwa ukuthi ngizenelise ukwenza njalo and abantu engisebenzisana nabo bavele labo balengqondo efana leyami ukuthi sifune ukuthuthukisa ilizwe lethu.
Yes, ngathi-ke uhlelo lolu uluthande kakhulu kumbe kunjani?
Ngiluthande kakhulu ngoba lingifake ndawonye lamanye ama-leaders i-Afrika yonke jikelele. Ngibonile ukuthi njengabantu abatsha kukhule sikwenzayo and siyakwazi ukuthi sibambisane, omunye vela kwelinye ilizwe, omunye vela kwelinye ilizwe, sibambisane sithuthukise i-Afrika yonke jikelele.
Unkosazana Abigail Kumpo, ukuhlelo lweMandela Washington Fellowship for African Young Leaders Initiative lingakhohlwa ku-Live Talk lamhlanje sixoxa labahlala kwamanye amazwe ngalokhu okwenzakala kwele Zimbabwe ngesikhathi sokhetho. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Wolivalelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo, uGibbs Dube, lilale.